siyananzelela ukuthi nxa kulezi gigaba kumbe kulokuphithizela elizweni laseZimbabwe sithola ukuthi khona ubulawayo ubanjwa ngesandla esingayisiso. Kukhanya konke okubi ibulawayo iqhutshwa ihambela phambili. Ngizatshengisa kakhulukazi ndanika isibonele ngo-January 2019 ngesikhathi se-shutdown. Abantu bakobulawayo bazithola besenkingeni zokuthi bahlukuluzwa yilaba babevimba imigwaqo besenza ama-toll gate. Amapholisa ayekhangele ebhadalisa abantu ama-toll gate. Uma uhamba ngenyawo ubhadaliswa, nxa uhamba ngemota ubhadaliswa. Amapholisa ayebhekile ngaleso sikhathi konke lokho kusenzakala kazange avikele abantu. Kuthe lisithi lisiyatshona elantambama amapholisa yiwo asephithizela esetshaya abantu esebopha abantu esesebenzisa ama-list. Ibulawayo yaphuma ihambela phambili ekubotshweni. Okuhlupha kakhulu lakathesi nge-lockdown naleyo uyathola ukuthi khona ibulawayo kweze kubotshwa yihamba phambili. Konke ekuhlukuluzweni ihamba phambili. Umthetho nxa usiwukhangela kawusebenzi ngendlela eyiyo ngoba ngwananzelela futhi lolimi olusetshenziswayo ngolokuthuka. Udaba lolu lokungahambi kuhle kwezinto komthetho kobulawayo ukuqinisa isandla kakhulu okungekho emthethweni kuhlala kusenzakala. Yikho ngananzelela ukuthi njengewoza sili ingxenye yemathebeleni collective sakhuluma lolu daba salubika kumongameli welizwe ukuthi akuke kukhangelisiswe lokhu ukuthi kulokhu ephula komthetho. Siyakhangela i-lockdown kakwathesa ukukhuluma ngokwenzakalayo. Mhlaka 16 April 2020 abantu batshaya kobulawayo e-city center.
Bakhona abathi amapholisa engabopha abantu asuke ebafake engozini yomkhuhlane we-coronavirus ngoba ebahlanganisa nje kungabi indaba zalutho.
Impilo zabantu zasengozini nganika isibonelo ukuthi mhlaka 16 April silunga lehoze lasethawini lilanda imali yalo lisathatha imali yalo bamkhipha engunumber 5 eWestern Union elayinile eQuickcard wathaya ngamapholisa langamasotsha labanye belalisiwe komphana kohype. Ekulalisweni phansi komphana sikhuluma ukuthi COVID-19 itholakala kumasurfaces. Nxa sikhangela ukuthi itharana lana babelele kuyo betshaywa yayingabaniki umkhuhlane na. Sikhangela abantu batshaywa besemabhasini ngomhlaka 16 April 2020 yilo usuku owatshaywa ngalokho na odadewethu weCountry Park betshaywa bethethiswa ngamazwi okuthi bangamaNdebele bethethiswa ngamazwi okuthi bangabesifazana. Ungabona umpholisa betshaya umuntu ongowesifazana emtshela ngama-hips ngezinqe zakhe ngani ngani ngasaqhuba umthetho. E-Westcom ngikhuluma nje kuthanye abantu bebebotshwa ukuthi abalanga mask. Yebo kababalanga mask asokwali kodwa amapholisa ebebahandikhafa ngathuthu. Sikhuluma nge-social distancing. Nxa usungendikhafa lo munye umuntu sesi-close together because i-social distancing i-handicap ayivumeli.